Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingani livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo, kuthi abalikhulu lechumi lasikhombisa 117 babanjwa igciwane le coronavirus. Imingcele eZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka yonke edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus.
Bekumele ngihambe mhla ka-10 December ngiyedlalela ikhisimusi ekhaya lo mama wami ngemva kokuchiwa ngubaba ngo-July, but angisahambanga ngoba nga-testwa positive for corona last week.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana le council ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso sokuphindwe phosekane ngoba iningi lingasoze lenelise ukubhadala.
Ngoba indlela abenza ngayo vele kabazanga bayenza kuhle, besenza yini budget yabo maba beyenza kuma WhatsApp, kobe kanti ke abantu abaningi vele yona ama WhatsApp lawo abanawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa odabuka esigabeni seMashonaland East obulewe yi-COVID-19, kuthi abalikhulu elilechumi lantathu 113 babanjwa igciwane le-coronavirus izolo. Iningi lingele Harare okulabantu abangamachumi amabili lathoba minwembili 28 ababanjwe leli gciwane, kwalandela iBulawayo lamachumi amabili lane 21. Asebebulawe ligciwane leli elizweni jikelele solokhu laqhamuka sebengamakhulu amathathu lechumi lane 314. Idolobho leHarare yilo elilenani lababanjwa leli gciwane abaningi abedlula inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu 3,544, kulandele kwaBulawayo okule nani eledlula inkulungwane ezintathu 3,038. Kodwa abagula lumkhuhlane elizweni lonke jikelele bayinkulungwane eyodwa lamakhulu aphezulu kwesikhombisa 1,716. Kunjalo nje imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Lanxa kubikwa kugcwele izimota ngakugcwele le-South Africa, abantu makhaza babikwa bebalutshwana. Okunye okungakubangela lokhu yikuthi uhulumende kakavumeli ukuthi amabhasi athwale abantu acaphe imingcele. Okunye njalo yikuthi iningi lithi imali ebhadalwa ukuthi umuntu ahlolwe aphiwe incwadi yokuthi kala gciwane le-coronavirus iningi, ngoba kwezinye indawo umuntu munye uhlawula amadola eMelika angamachumi ayisithupha $60. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru.
Ye, siyabona ukuthi kukhona okwenzakalayo, bafakelwa amabhani ngase-South African side e-Bed Bridge. Sebeya-checka sometimes, bayafona.
Manamba lawa ama doctor lawana bebuza ukuthi lo muntu u teste khona kubo yini kuma doctor khona, then u doctor enga confirm ukuthi hayi lo muntu ka testanga la, bafakele umuntu i temp se ban.
Bona baningi yini abantu abahamba ekhaya ngalesi sikhathi njengeminyaka edluleyo?
Abekho baningi abantu njenganamhlanje kube kungela abantu nje eboda. I-congestion kade ikhona e-Bed Bridge, i-congestion yama-truck hayi yabantu abahambayo. So akula bantu abahambi, kuyenza as if ngu-June or something, akula bantu.
Selige lezwa yini abahambileyo ekhaya baphenduka ukuthi kuhambe kanjani ikakhulu eBotswana?
Ya kuhambeka lula ma ulama phepha awafunekayo. Kodwa sibona ukuthi ayi abantu bayasaba ukuhamba. Basaba ukuthi mhlawumbe bazothi basekhaya bazwe kusithi fellow South Africans ama borders yavala. So abantu hesh bachaya ngovalo okokuthi sibona ukuthi bayasaba bayasikonsulta bebuza ukuthi kanti singahamba asoze sibe le problem yini yokuphenduka. So abantu bayasaba ukuhamba. Abahambileyo ngibona ukuthi bahamba kahle, baphenduka kahle, akukhaba neproblem.
Umnumzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni, i-International Cross Border Traders Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye, umkhuhlane we-COVID-19 ohlasele uZulu emhlabeni jikelele ukhanya usuvimbe inenge lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziyevakatshela ilizwe zibone izihlobo labangane ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Kulezo esezihlala kwele Bhilitane, inenge lazo lithi lonyaka kaliyi ekhaya. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngalesi sikhathi sokusele iviki ukuthi ikhefu lekhisimusi lifike, kuyabe sekuxokozela ezilindweni zendizamtshina, abantu sebegada besiya ekhaya ukuyajabulela ikhisimusi khona. Kodwa lo nyaka kulomgoqo ovimbileyo wona uligcikwane le-coronavirus. Umnumzana K Mabaso ohlala eLeste eBhilitane uthi impilo ibinzima lo nyaka.
Umnyaka ka-2020 lo ubenzima kakhulu kithi lapha. Especially mina ngamvele mplan ukuthi nizahamba ekhaya, kodwa akusa angisaphumelelanga ngendaba ye-COVID. Angisakwazanga ukuthi ngihambe lami ngiyebona abazali. Isifiso besikhona kakhulu, hayi kodwa umnyaka lo vele fana lokuthi vele siwususe nje ekhalendeni kuthiwe ubungekho. Ngoba usibuyisele emuva kakhulu manje usifake ezikweledeni ezinzima kakhulu lomnyaka.
Umnumzana Jimens Pepa Nkomo ohlala edrobheni leSwindon. Khona njalo eBhilitane uhlezi ehamba ekhaya minyaka yonke kukhefu lekhisimusi, kodwa lo nyaka uthi kayindawo.
Ngenxa yalesi sifo esikhona umuntu uzoyidlalela khona lapha e-England. Kunzima kuhambeka i-COVID le iqeda abantu mani. Siyakhuleka mpela ukuthi abantu baphephe elokhuzeni lapha kulowo mkhuhlane lo, ngoba hey i-COVID is for real. Umuntu uyayidlala khona lapha ehluleka nje lokuthi kube lama-visitor kumbe kwathini. Thina singabantu sizijwayelele ukuthi kunje nje kube sesilungiselele ukuya ekhaya, ngale kuyehlatshwa inkomo kudliwe abantu bajabule.
UNkosazana Velile Moyo ohlala edorobheni le-Nottingham wabhutshelwa nguyise ngontulikazi ekhaya. Ubele sifiso sokuyakhulumisa unina ekhaya ngale nyanga, kodwa ubanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eselungiselela ugada, kwathiwa ngeke aphume eNgilandi.
Bekumele ngihambe mhlaka-10 December ngiyedlalela ikhisimusi ekhaya lo mama wami ngemva kokuchiwa ngubaba ngoJulayi, but angisahambanga ngoba ngatestwa positive for corona last week. Bekumele ngiye khalela umama, ngizwa ubuhlungu kakhulu, bengifisa ukuthi ngiyembamba umama wami izandla, ngisebuhlungwini kakhulu.
Iningi alisaye ekhaya kodwa lithumela imali kuzihlobo labangane ukuthi zisizakale zithenge ukudla ngekhisimusi. Umnumzana Keith Mokaritza wedorobheni le-Stoke-on-Trent ngomunye wabo.
Ngiyashisa ukuthi ngendaba ngiyakufika ekhaya manje ngenxa yokuthi umsebenzi engisebenzayo bathi ungahamba uyele, manje akuyenzi ngoba umsebenzi uyajupheli. Njalo futhi le vaccine le ukuthi ihlatshwa abadala manje la kungani izimali zankona ziyahlupha. So kungasenani ngithumezile imali yokuthi abadala labekwanise ukuthola imali. Ngithi happy Christmas, uNkulunkulu ebe nathi.
UNkosazana Placidus Juma weCambridge ufisela abazali bakhe ikhisimusi emnandi ngoba lo nyaka akayi ukuyababona eZimbabwe.
Benilesifiso sokuyadlala iChristmas ekhaya nabazali bami eZimbabwe, but sokwehlile ngendaba ye-COVID le khona. Lazi labantwana ngeke ngikhone ukutravela labantwana ngendaba yemkhuhlane lo khona. abazali bami bafisele ukuthi bangene eminyakeni omutsha bengabaphilileyo. Inkosi ibe labo kuze kube laphakade. Mina ngeke ngikhona ukudlala lani, lidlale kahle bazali bami.
Ukuphuma kwelebhilithane kumele umuntu aqale ayehlolwa ukuthi kala mkhuhlane we-COVID-19. Njalo isithupha sakhona siyabhatalelwa, sona esiyiso esibuzwa nxa ungena njalo kwele Zimbabwe. Ngakho ke iningi likubone kuyindleko enkulu, ikakhulu nxa ulemuli enkulu ohamba layo. Ukhanya lonyaka kuzihlobo labangane ikhisimusi iyabe iziqandela nje. Ngeke bebonane bebe ndawonye badle bagide kube mnandi ngendaba yalo mkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu iqoqisana lekhansili yedolobho lakoBulawayo ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso esifika phose kumakhulu amane ekhulwini 372% ngoba iningi lingasozele nelise ukubhadala. Umthelo lo uvezwe ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube othi izakhamizi zizabhadala imali yazo yomthelo isithe xaxa kusukela ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo. Umnumzana Dube uthi imali le isetshenziswa i-council kundleko zayo zokuthi yethulele izakhamizi umlando wayo we-service delivery ngemfanelo. Imali le nge-supplementary budget yomnyaka wonalo njalo kukhangelelwe ukuthi ikhuphuke ngesilinganiso sokwedlula amakhulu amane ekhulwini 421% ngomnyaka ozayo. Lokhu kuzenzakala nxa ikhansili ingavunyelwa nguhulumende ukuthi isebenze. Okunengi ngalolu daba asibuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lonkosikazi Violet Nxumalo, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ngoba indlela abenza ngayo vele kabazange bayenza kuhle, besenza yini budget yabo maba beyenza kuma WhatsApp. Kube kanti ke abantu abaningi vele yona ama WhatsApp lawo abalawo ngendaba yokuthi idatha yona ukuthi bathenga idatha imali baya bengalayo. So imali eziqanjwa lapho kubana ziza bhadalwa ngo-2021 izakhamizi vele soze ziyikwaniselwe imali ngoba kunje nje vele abantu izakhamizi kazila mali. So kuzabhadalwa ngayiphi imali uma kuthi abantu babhadale imali engaka?
Kukhona elizakwenza yini kumbe lakwenzayo ukuzama ukuthi imithelo le ingaqansi ngalolu hlobo?
Sile ndlela yokukhulumisana labo, lokho esikhulumisana labo siphezu kwalo lolu daba lokukhulumisana labo. Ngoba ma izindlu zikhuphuke ngaleli uhlobo izakhamizi kasoze zenelise ukubhadala. Ngiyathemba indlela yokubana bathathele abantu izindlu i-council ngoba ngeke sigoqe izandla nje sithule sithi lokhu kuyekelwe kunjalo. Sizabona ukuthi sibili ma bengaphenduli ngendlela ngoba zona izakhamizi masingena phakathi nakwazo ziyatsho ukuthi kungangcono sithwale namagwaliba singene emgwaqweni. Kodwa uhlupho yilolo esesiphakathi nakwalo ukuthi lokho kakusavumakali.
Sikhuluma nje abahlali bakoBulawayo bavele baphila njani, bayenelisa yini ukubhadala indleko ezivele zikhona? Sibona ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 njalo abanye abasatholi inzuzo njengalokho ababekuthola.
Ukuthi nje njengoba sikhuluma ngazo zonke izindlu zivele zilezikweledi ezinye ezimangalisayo azilamazi ngezikweledi zonke ezikhona. Bese kukhulunywa nje sikuweni meeting nje enyade silayo nje njengabomama sikhuluma ukuthi kathe sikusiziholide yonale. Uzabona lo zisa sekhiya esevalela abantu amagates, abantu abenelisi ukubhadala. Sisesikhathini sonesi ese-COVID yonale akula muntu enelisayo ukuyenza okuncane nje khona ukuthi aziphilise, ukuthi athole okuncane ukuthi aphilise imuli yakhe. Kunzima kakhulu phakathi komuzi la. Ngikhuluma nje zoni izisebenzi lokuhola kwakhona kunzima ngoba imali kayikho elizweni kwabasebenzayo. Abangasebenziyo baningi phakathi nakwaBulawayo lapha. Ma kukhulunywa ukugezana izandla
wona amanzi ukuthi ligeze ngamanzi running water ngakwakho emathepini. Yona isepha nale ukuthi wagezani ngesepha ngayikho yona isepha. Pho mase kuthiwa izindlu ziyakhuphuka. Hayi ukhansi lukhanya uyalwa lezakhamizi okungasoze sigoqa izandla njengenhlanganiso ye-progressive. Ngizwe kuthiwa abekhansilini bebe amakhansilazi abehambile ematobho ngapha asebenzise imali eningi kakhulu kubo 1 million something bezijabulisa nje phezu kobunzima obunje obubhekane lezakhamizi. Imigwaqo kayikho, imigwaqo nje lapha estaradeni ukuthi imota zihambe akula mgwaqo ngoba sina sifuna izakhamizi zithole ama-service delivery ayenelelekisayo. Izakhamizi ziwayenelise, abazali bayehlule kubhadala izikulu fisi. Khathesi nje yona linyanga yona labazali yona leyizivuliwe kabayenelisanga ubhadala, baswele zona imali zokuthi babhadalele abantwana. Mase kukhutshulwa izindlu kangaka khathesi sisemkhathini somkhuhlane lowo kunobunzima obunye obumangalisayo. But ngendlela ikhansili eyenza ngayo, hayi thina kasivumelani layo njengenhlanganiso ye-progressive.
Lo ngunkosikazi Violet Nxumalo, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kunotshekesha oleminyaka engamachumi amabili nambili obulewe ngabanye bakhe besegodini eShurugwi. UClemens Magwili ubikwa ubesemba ukungekho emthethweni igolide emgodini othiwa Wonder Mine, lapho okuqhamuke khona ingxabano labanye bakhe bamtshaya waze wabhubha. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lithi ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhane lwe-COVID-19, indlala lokungamanga kahle komnotho welizwe, inhlanganiso ephathisa uzulu ngokudla e-WFP ifake isicelo ngolwesine izolo kumazwe omhlaba esokuphathisa ilizwe leZimbabwe ngemali edlula izigidi ezingamakhulu amabili $204 million eyokuphathisa abantu abayizigidi ezine 4 million abalambayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Nami ngivukwa la mangihlezi ngivukwa ukuthi nenye mini sabe sihloko esikhala sidilizwe lakithi, abantu bayahlupheka, abantu kuyenzwa njani, abantu umgabo walimaziliswa. Kanti abantu nabo basuka esikweni, baphuma esikweni labo, basebephuma esintwini sakubo. Nenye mini kuyafuneka ukuthi abantu babuyele emasisweni. Singabuyela emasisweni lasemasikweni ethu uNkulunkulu wasipha wona. Ngempela izulu lingana kakhulu, abantu bebese beyilokhuza, bebese bephuma endlaleni. So kuyafuneka ukuthi ngenye mini masihlezi sibuyele kakhulu sibheke ukuthi kwalima lakuphi. Singabe siloku esikhala kwenanga ngezano kanti kulalapha lathe salima lakhona. Ngiyabonga ngumpofu indoda yakomadabe umhurutsi omkhulu. Amen. Yebo, yebo, ngoba nenye mini futhi okunye ngempela singabe siloku esikhomba izano sithi hey izano, hey izano, kanti nabantu basuka emasikweni abo. So ukusuka emasikweni kuyayenza ukuthi abantu uNkulunkulu abajezise. Ubajezisa njani uNkulunkulu? Ubancitsha izulu. Engabancitsha izulu abantu abaselampilo. So ngicabanga ukuthi ngenye mina abantu bakithi nabo bamele bazibone bazinuka amakhwapha ukuthi kanti ilizwe lethu lilahleke kuphi. Sasuka lo mzilikazi ngapha kuleli lizwe laseSouth Africa. Umzilikazi wayengumuntu ophethe amasiko. So kufuna ukuthi abantu banjani nabo bake bakunake khonoko ukuthi ngenye imini yikho kungabe kusishayisa ngendlala singashaywa ukuthi izano yathatha yamosha nathi sabalekela okungokwethu saya ezintweni zabantu bemzini. Ngiyaxolisa kustudio 7 ngikuthi ikhona into engivukayo lapha noma ngizihlalele. Ngiyaxolisa kodwa kufanele ngifake kustudio 7 ukuze mhlawumbe umqondo wami ube banzi. So ngicela nje lingixolele ngokudlulisa mhlawumbe umzuzu lama sekendi phezulu. Ngingixolele kodwa ke kuyangivuka ukuthi ngixoxe lani ukuze nabantu abanye bathole ukusizakala ukuthi mhlawumbe kulalapha esalahleka khona nathi.
Kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha kathi yona i-Supreme Court yathi ukhuphe axotshe ama-MPs ayi-alliance yini kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini. Kanti manje why bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa udaba lwe-Congress yena sebhizi ukuxotshana lamalunga awe-alliance kulokuthi bayenze lokhu okwathiwe i-Supreme Court. I-Supreme Court ayizange itsho ukuthi khona ikhipha amalokhuzi ama-councila lama-MPs awe-MDC alliance. Yathi akuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye ku-Congress bangavela ku-Congress yikho lapha okuzabuya sokubulayo ukuthi into zikama nje. Kanti manje yena ukhuphe ubhizi ngokubakhipha kanti esikwe ama-by-elections abasafuni kuwenza baye bengasafuni ukwenza ama-by-elections futhi. Kanti bayakwazi ukuthi bengenza ama-by-elections futhi izawini i-alliance futhi. Njalo yena ukhuphe ma engena e-parliament kumele lobani. Abantu bakhe bona babasephalabeni bamelele apha ama-constituency ngoba abantu vele ngaba bafuni bamele bani lo muntu ongiyabameleyo ku-constituency ukuthi bamele ukuthi khona bancedise obani. Abantu sifuna abethu bona ababevele bekhethile.
Sanimanani balaleli bestudio nabasakazi. Ya kade sagcinana phinde sibuye futhi njalo ugatsheni lona ngela kwele South Africa. Yeyi ngiyibona ingozi ku-MDCT njengoba kuzayo nje ekhethweni. Ma kungenzeka umamkhupha adliwe uzobuya abe yi-vice president noma uzongena kuluphi uhlangothi-ke lapho noma uzovela retired hayi sengimdala-ke sengihlala phansi. Bese kuthi bona omonzoro ngomonzoro noma ngokomishi labo ma bengadliwa bazavuma yini ukuthi baqhubeke belidonga umamkhuphe ngoba kuye kwaba nexakaxaka lokuthi sokukhethiwe.
Salmonani balandeli baka Studio 7 kunye nabasakazi lonke America okaxhumana eJohannesburg kwelase-South Africa. Okokuqala ngegama elithi okwaseZimbabwe kuyayangisa. Okwakithi kuyayangisa kodwa kungenziwa ngabantu bakithi. Kusenziwa nje ngumbuso ozizwayo, umbuso ozitshelayo. Bahamba bethi bona ba-right, bona bathe. Kodwa manje kwamasosha khona nakwamapholisa bayalamba kodwa bayafihla abafuni ukuthi kuvele ebantwini. Kodwa kusala kuyavela sesikuzwile. Phinde sithi thina nawu manje idolobho alilamanga idolobho liyakho lithwele nzima abantu bahluphekile into yonke nje ifile kodwa lokho bona bayala bevuma besithi lizwe labo li-right kanti kanti angeke ngani bantu basele kuzima ngokuzizwa kwenu. Hayi leli lizwe mani hayi kuyayangisa lokhu esikuzwayo kuyayangisa kakhulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ugatsha olubona ngokuvumela ukusetshenziswa kwemithi kwele Melika olwe-FDA soluvumeze inkampani elungisa imithi eye Moderna ukuthi iqalise ukupha uzulu ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Asemabili amajekiseni la lele Pfizer elivunyelwe ukuthi lisetshenziswe ngeviki edluleyo. Leli jekiseni njengele Pfizer lisebenza nxa umuntu engahlatshwa kabili phakathi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ligciwane leli lifike kunkulungwane phose ezine 3656 ngelanga linye. Umongameli Donald Trump usolwa ngabaningi ukuthi kenzi lutho ngalesi sikhathi. Kodwa njengokulandisa kuka Gibbs Dube o Studio 7, uTrump elokhu esithi ufuna ukugenqula impumela yokhetho.
Abalandeli bakaTrump abambalwa izolo bathethisane labakubandla lamademocrats edale lesenate kuhlolisiswa impumela yokhetho. Abasekela uTrump bethule amazwi aqatha emhlanganweni obuhlolisisa impumela yokhetho besithi bazavimba ama-electoral votes aveza ukuthi uBiden wanqoba kukhetho lolu. Kodwa abasekela ibandla lamademocrats bathi kubi okwenziwa libandla lama-Republicans abafuna ukuthi uTrump ahlale esikhundleni sikamongameli loba enqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. Olandela okwenzakala eMelika, umnumzana Busani Busontini uthi uTrump uzasuka esikhundleni.
Njalo senaze ukuthi eMelika kathi siliphakathi kwenkinga ye-COVID-19. Amanamba akhona ayakhwela kakhulu. Kodwa isimanga ikuthi uDonald Trump kabonakali ekhuluma ngayo i-COVID-19, kabonakali njalo esenza i-leadership.
Italele House of Representatives le Senate akhangelelwe ukuthi azahlangana mhla ka 6 zibandlela ahlolisisa amavoti awenziwe yi-Electoral College. Ukhangelelwe ukuthi uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka 20 zibandlela. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.
Besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana le-council ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso sokuphindwe phose kane ngoba iningi lingasozele nelise ukubhadala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngevikezayo. Libe lempela sonto elithukela olivalelisayo nguChris Gande. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu yanini ebulenjini ku www.voandebele.com.